Averesa wathi uhlelo olwe proportional representation ikudlalisa imali evele ingenele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo ukuze abakhethiweyo bamukelwe nguZulu wonke kulokuba amabizo abo abe yilawo avela kumabandla abo ezombusazwe. Isikhulumeli seReza uMnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngokuba uhlelo lolu lungasebenza njani.
Kumhlangano wethu wanamhlanje kade si-encourage thina ama-policy makers ethu ukuthi siyayemukela i-proposal ekhona e-30% women's quota, kodwa sithi i-proposal leyi ngayihambelani lalokho okusisekelo sombuso welizwe. Noma isisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngokwe-50-50 gender balance, kodwa bona i-proposal yabo leyi isinikeza kumbe inikeza abomama i-30%. So sibona ukuthi lokhu ngakusoze kuyenze ukuthi sifike lapho okuthiwa khona isisekelo sombuso welizwe. Njalo thina siyakhala noma sibona ukuthi i-30% leyi ibuya phezulu kwama-councillors esilawo, ama-elected councillors. Nzanika i-example ye Sito Ferrari ele 46 amawards. So thina sibona ukuthi lapha ku 46 amawards sesinikwa futhi 30% more ama councillors.
Uqhubeke sithi kumele kube lendlela ezizabekwa nguhulumende ezokuba amalunga eParliamente lawe council engaxotshwa amahlayana njengalokho okwenzakala kumnyaka esanda kwedlula lapho amalunga eMDC Alliance axotshwa ngumkokheli weMDCT uMnumzana Douglas Monzora.
Lo muntu lowana sesisebenza naye siya create that i-working relationship lo muntu yena lo. Kodwa manje sebemkhupha ngaba saphenduki kithi ukuthi sesifuna ukukhupha kumbe ukurecola umuntu lo. Sebephongubhala incwadi bebodwa sebehambisa kumbe kuminista nxa engukansela kumbe kuspeaker of parliament kumbe upresident weSenate manxa engama-MP. So thina sithi we also need that ukuthi sibe involved as the electorate because we are the ones aba-electayo abantu laba. Njalo yithi esisebenza lama-councillors kumbe lama-MPs lawo. Ngiyabonga.
Ukhumalo uthi ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 kumele lwenziwe kungeladlakela esithi inhlanganiso ezisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ezifana le-Teachers for ED, Doctors for ED, le-Nurses for ED zilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo ngoba ababalisi bengabanye babantu abavame ukuba emsebenzini wokuvotisa. Ingcitshi egcubungula ezombusazwe uMnumzana Eric Sachuma uthi lokho kufunwa ngabeResa kunzima ukuguqula ngoba kukusekelo sombuso. UMnumzana Felix Mafa, isiphathamandla se-CCC uthi bavumelana lombono wabeResa.
Okokuqala, sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF. Since 1980 to date, each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayihambi. Kambe upresident enguye futhi upresident weZANU-PF.
UMnumzana Mabutho Moyo olilunga le-Central Committee yeZANU-PF uthi njengebandla baqhakathekisa ukulinganiswa kwamathuba wabomama labobaba
azayenza impilo zabantu zibe nganeno esizweni seZimbabwe, emathebeleleni lakuzonke nje iziqindi zeZimbabwe jikelele. Akulo mphikisayo, akulo zaphikisa.
Ukunje leZimbabwe selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 olokudinga amalunga edayela ePhalamende, amakhansili lomongameli welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumndondolozi Ndlovu.